Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, isicelo esiphanyekwe eSupreme Court ngabe TPC abaxotshiswe edalela eParliamente lele Senate ngozithi ungunopala jikelelo weTPC umnumzana Sengezo Chabangu silahle ilumthethwandaba usithi asiphelinyekwanga kuhle. Ukhulumende wakele South Africa namhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Abezimsek bethule isaziso sokuthi impumela yemihlolisiso eka-Grade 7 eyalomnyaka ka-2023 isikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isicelo esiphanyekwe edalela laphezulu ele Supreme Court ngabe bandla le TPC abaxotshiswa eParliamente le Senate ngozithi ungunobhala jikelelo we TPC umnumzana Sengezo Chabangu silahle yilomthethwandaba usithu asiphanyekanga kuhle. Amagqwetha amela abaxotshiswayo laba kubikwa ukuba awalandelanga imithetho edaleleli ekuphanyekeni loludaba. Lokhu kutsho ukuthi udaba lolu luhlela lahlwa lungakahluzwa. Abaxotshiswayo labo bayenelisa ukulungisisa amaphepha abo bebuyele edale, kodwa asenelisanga ukuxhumana namagqwetha abo ukuze sizwe ukuthi bazabuyela na kuleli dale. Okwakhathesi limpumela itsho ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzaqhubekela phambili mhlaka 9 Mpalakazi. Istudio 7 ixoxele isikhulumeli se-TPC umnumzana Promising Qhananzi ngalolu daba.
Siyakhathazeka kakhulu ngalokho okuphumele kumpumela yedale elikhulu le-Supreme Court namuhla, okutshengisa ukuthi amadale ethu asamanga eqinisweni asengamadale athatha icele labanye, ikakhulu elezanu-PF ke lo Mnangagwa the cost yabantu beZimbabwe. So kunzima ukuthi umuntu ame aye ekhothi athi yena ikhothi izamsiza ngezikhalazo ayabe lazo. Okuyinto edanisayo kakhulu elizweni, kumele libe nengqubela phambili. Ingqubela phambili yakhona igxile endaweni zomthetho, ukuthi into zakho zingenzakala. Nxa ule problem ohlangane layo uyakwanisa uku-approach amakhothi akusiza. Akusekho njalo ke eZimbabwe. Okwesibili ukuthi siyabona ukuthi idemokhrasi isibiselwe emuva kakhulu. Indawo zonke lezi zade zinabameli abakhitshwayo, azila representation. Njalo sokuvunyelwe abantu babangaso bephathi yethu ukuthi bakwanise ukurecall abantu bulaba okungekho emthethweni futhi. Zonke lezi zinto ziguqela ukutshengisa ukuthi amadala ethu eZimbabwe asamanga kuhle. Kodwa okungasenani, thina njengebandla le-TPC sizalubamba sizingqubela phambili enkulu kakhulu, silwise ngamandla ukuthi ilizwe lethu libuyele emthethweni. Abantu laba abarecall abantu ngokuthi emthethweni bamiswe, siye phambili, ilizwe ke lihlaliseke. Lihlalisekilizwe kwenziwe into A1 kuhanjwe phambili. Ngikhuluma sokhathesi senza ama-records kule cholera, kule ama-problems amaningi abhekane lelizwe, kodwa sithatha imali siyakwenzisa. Amanye ama-elections ade ngafuzanga enziwe, okuyinto edanisa kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TPC. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khalipani Phukeni, ngalolu daba.
Udaba luchithiwe Supreme Court. Isizathu why luchithiwe Supreme Court ukuthi abameli balaba babizwa eParliament kukhona okunye kwama rules awomthetho abangabulandelana. Manje umthetho usebenza kanje, fine, umuntu ongaziyo ngokomthetho uyakhuluma ngaleyo ndlela okhulume ngakhona ngoba ngongaziyo. abaziyo umsebenzi wethu ukuthi sifundise abantu bakithi. The reason why kunabameli ukuthi abameli bayaqeqetshwa bafundiswe ngokuthi into ma uyiletha enkantolo uyiletha ikuluphuhlelo. Awukwazi wena ukuthi uhambise enkantolo incwadi oyibhalela mina nje noma oyibhalela anyone umuntu. Hayi, enkantolo kulendlela indlela izinto ezihamba ngakhona. So abahambisanga udaba lwabo ngendlela ebhaliweyo phansi okuthiwa ngama rules of the court, uniform rules, ukuthi izinto zihanjiswa njani enkantolo. So ngenxa yalokho, ma ungakulandelanga khonokho, umthetho uthi wona udaba lwakho lufana lokuthi alukho phambi kwenkantolo. So ngenxa yalokho ke enkantolo zisithi asiladaba phela thina lana, because abazange bayenza njani, balandela ama set down uniform rules of the court.
Siphinde sakhuluma lo Promise Mkhwananzi owe-CCC obesithi hatshi udaba lolu luphazamisa ukuzikhethela kukaZulu, luphazamisa intando kaZulu, lokhu likubona njani?
Umkhwananzi phela uzokhuluma ngendlela akhuluma ngakhona, anti uqhashiwe usemsebenzini, kodwa akutsho ukuthi lokhu akukhulumayo yikho ngempela. Ungabona ngendlela ama-recalls inkantolo ezibambe ngakhona. Kusukela ukubizwa kwababa uBiti ngubaba uTsangirayi, lokubizwa kwamama uKhuphe ngubaba uChamisa, then lokubizwa nje kwabo bonke abantu lokuberikholwa kuze kube namhla. Abantu bayenza imistake becabanga ukuthi udaba loqala ngubaba uChaba ngayi. Udaba lokubiza abantu ePhalamende waqala ngubaba uTsangirayi. Warikhola kwakuthiwa ngabe PDP. Wabarikhola kobulawayo saqala ngokuqala ngempela ngemva kwesikhathi eside ukuthola ama-MPs ezanu angu-5. Ngoba wabiza abantu abangu-5 wasuka lapho wayeka wathi no asisa contest lokho futhi abantu ababe kusupporta kakhulu ngoba uChamisa lesquad sakhe ukuthi hayi kungakuchiwe nje kanjalo. Ngithi ngichaze lento le ngoba abantu bayathanda ukuthi uZulu 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 kodwa kudala bemabuser loZulu.
Lo ube ngumnumzana Khaliphani Phokeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Chabangu. Uhulumende wakwele South Africa namuhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Lokhu kutsho ukuthi ama-permits la asezaphelelwa isikhathi ngomnyaka ka-2025 mhla ka-29 ngoLwezi. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, wazise ukuthi engaphela ama-permits la awasoze avuselelwe. Ngokunjalo ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zikweze amaphepha kugatsha lwakhe ukuze zingene kweminye imikhakha yama-permits. Ama-permits ezizalwane zakwele Lesotho lawo aqhelisiwe. Ama-permits eZimbabwe la ayemele aphele ekupheleni kwalinyanga, uhulumende weSouth Africa esithi izizalwane zeZimbabwe eziwaphetheyo kumele zibuyele elizweni lazo. Kodwa kwasuka kwangenela umthethwandaba wanquma ukuthi amaphepha lawa kuzamele aphelele isikhathi ngomnyaka ozayo. Ukuqhelisa kwawo ngeminyaka emibili ngoMotsoaledi namuhla kujabulise izizalwane zeZimbabwe ezinenye. Untungamile Nkomo eStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Lokho thina sikubona kuyinto enhle kakhulu, siyabonga kakhulu kuhulumeni waseSouth Africa, siyambonga naye ubaba uMtswaledi ukuthi uyicabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu bamigrate to ama-mainstream permit. Abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu bamuve kufikaye kuma-mainstream permit, ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma benga-applyela for ama-waiver, njengoba bechile ukuthi uyawanikeza ama-waiver esho ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama-waiver. Umuntu uma eseku-mainstream permit kusenzela umsebenzi nathi ube lula kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesimele sibuyele siyenegotiata futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo. Pho ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bafika bawa applyela ama waiver bamuve baye kuma mainstream permit njengoba ama mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siya kwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo Mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye ama permit la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika njengoba esithi amaphepha la sizaphela ngo-2025 kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemithi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP i-process kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalifye. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalifyi. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawevelwa ama-requirements, ikakhulu i-labour certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhashiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition ukuthi umuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa ukukhona. Naye uminista uyakugcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela afisa ukuncedisa ngayo izizwalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizwalwane zakithi ukuthi kankwenze lokho, ziwa-aplayele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma-waiver ukuze baye ku-mainstream permit. Uhlupho esilalo ukuthi abangathi abahambi ukuya-apply, abantu bebezitshela ngekhoti. Ikhoti nakhona la ya-extenda to June 2024, uminista se-extende to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izinsuku ezihamba zifike futhi eziyabe lokhu kuyukuthi-ke as long as kungakabi nesinye enye i-dispensation, kuyabe kufanele sibuyele futhi etafuleni siyexoxa. Kanti-ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula-ke ukuthi yena nguye ose-incharge nge-destiny yakhe ma usiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration act. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kum-affecte yena.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Kusenjalo kulesizalwane seZimbabwe esile permit yohlobo lweZimbabwean exemption permit, umnumzana Eric Svanda othi uke wabotshwa wavalelwa ejele okwenyanga yonke lanxa nje amaphepha akhe ebehlelekile. Le kubikwa kuyinto enzakalayo kwabo kuza abanengi eSouth Africa. USibanda uthi uhlukumezekile kakhulu ngalokhu, njalo uthi uyakwamukela ukuxheliswa kwesikhathi samaphemithi la.
Ngangithethe i-passport, i-expired passport eyiyo eliphemithi phakathi. Ngangingaphathanga ama-passport ama oyi-2 njengoba ewu-2 kukhona entsha, kukhona endala eyiyo enephemithi phakathi. Kodwa-ke ukuboshwa kwami ngangiphethe le endala ngoba ngangisiya somewhere ngomsebenzi, ngangiphethe endala ngoba iyiyo enephemithi phakathi. So kwangihlukumeza kakhulu lokho, ukuhlala kwamejele kube amaphepha e-right kwangihlukumeza kakhulu.
Kuyini okucabangayo pho, uzambophisa yini uhulumende?
Ekubophiseni uhulumende we-South Africa, angikho sure ukuthi ngilawo amandla angakho ukuthi ngingamelana lo hulumende, ngoba lenhlelo zakhona angizazi kahle inhlelo zakhona ezokuthi kumele uqale ngaphi ukuze ubophise uhulumende ngephutha lakhe. Angizazi kahle inhlelo zakhona, so angikho sure ukuthi ngilawo lawo mandla ukuthi ngingamelana lesizwe esingange-South Africa ngithi ngiyasibophisa. Kodwa-ke if ngingaba lawo mandla kumbe ngingaba le ndlela i-direction e-right, ngibe ngingafisa ukuthi kwenzeke kanjalo, ngoba kufanele ukuthi kube nomuntu omele akhokhe kumbe omele ajeze ngezenzo zakhe kumbe ngokungayenzi kwakhe umsebenzi ngendlela.
Uzwa njani ngokuqheliswa kwesikhathi samaZimbabwe exemption permit namuhla okuyipermit oyiphetheyo?
Njengomuntu ophethe i-ZTP, njengoba sizwe namhlanje ukuthi ayengezelelwe isikhathi, ngizwa ngijabule kakhulu ngesinqumo sikaminista. Kodwa mina into engikhathaza kakhulu yile yokuthi njengoba bengisejele for isikhathi, yiso lesikhathi kwakumele ukuthi ngabe ngathola ishansi na apply liwe ivanjenga vanya kutoa kwangu mbezela kakhulu lokho okungizwisa ubuhlungu kakhulu yiloko ukuthi manje lesikhathi ngisejele ngaspenda imali eziningi kakhulu kuma lawyer. So ukuphuma kwami bengasena mali ukuthi ngiapply leyo waiver njengabanye okungeke ukuthi iyo lento engikhathaza kakhulu ukuthi angisakwazi ukuapply iwaiver njengabanye angisazwisisanga ke lapho ukuthi abanganga apply ama waiver bona kwenzakalani ngabo kule steps esitsha esibekiwe.
Umnumzana Eric Sivanda yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imizamo yeStudio 7 yokuxhumana labogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa yehlule ngoba bebengadopi incingo zabo. IZimbabwe namuhla imanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelanwa kwegcikwane lengculaza leHIV ole World AIDS Day. Lolu suku olunanzwa minyaka yonke mhlaka 1 Mfalakazi lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Let Communities Lead, okuyindikimba egcizelela ukuqakatheka kukaZulu ekulisaneni legcikwane leHIV lomkhuhlane weAIDS. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ekhankasela lokusabalalisa ulwazi olumayelana lokuvikela ukuthelelwa iHIV kanye lokuphathisa asebephila layo eye umguza AIDS Foundation, umnumzana Jabulani Chabalala.
Ngokuthekile ngoba umhlaba wonke jikelele uyakhumbula ke ngokunzima esawukhangelayo ngensuku lweHIV and AIDS. Lukhulukhulu abantu kakhulu kungela mithi ekuqondana lokudika legciwane kwalo. So usuku lolu ke luqakathekile kakhulu kubantu esithi abacommunity guardians, mina ama-caregivers ayibo abancedisa ama-support groups ukuthi bancedisane ngokuthola ukuthi bakhuthazane ukuthi bakhinge imithi basinyazane esibhedlela umkhuhlane wakazi wasiqhela emzimbeni womuntu wamgulisa wabulala. Siyabe sihlanganela labanye abaphila nge-HIV kuse-collective ukuthi wonke umuntu oke wagulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV bebecabanga ukuthi bakithi ngasizakala salahlekelwa kodwa ke nanku le mithi yatholakala.
Sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kathesi sikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana ngathi mina from the side of the government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners abadila lama interventions the latest councils have done really quite an improvement. IZimbabwe ngiye kakhulu ngaesa kakhulu IZimbabwe National Network of People with HIV, the latest council and the Ministry of Health. They've been quite helpful in terms of resources, information, even the funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo kodwa ke into elokuhlupa okweminyaka eminingi stigma nediscrimination ukubadlulana ukukhangelana phansi ukuthi anqawulo kwagula singanwana ongena ube yisifuhla kumbeni uke kwaba ngumuntu ogijimayo kumbe ube ngumuntu obengaziphathi ngendlela. Ikathi ke umkhuhlane yena ukuthi ulande ungikhaya ungumama wendile ungubawulo mkakho kodwa umkhuhlane wenzela izuthi wangena.
Amazwi akho okugcina inkuthazo ongaba layo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi sithakazelela leli langa?
Ye, ilanga engaliba ibala engalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe nokubambana kakhulu ngokuthi bengabandluli labo abagulayo abanatha amaphilisi bengabandlululani abantu singabi ngokuhlola abantu ngamehlo sithi hayi wena uyinje wena uyisofu wena uyakhudumala wena ulesobantshi sesinikana amabizo amaninginingi sasekele nini khonokho sizikhangele sonke singabantu fanana kuyakhethelekile ukuthi umuntu ukusiphisa impilo esokuthi yena umekahle okunganani umekanzima okunganani sikhanye ukuthi wonke umuntu nje simpathe ngendlela efana nayo.
Lo ube ngumnumzana Jabulani Chabalala ongumqondisi wenhlanganiso ye umguza AIDS Foundation exoxa le Studio 7 ese umguza. Abe zimseki bethu lesaziso sokuthi impumela yemihloliso eka grade 7 eyalomnyaka ka 2023 isikhona. Abazali balakho ukubona impumela ngokuya ekhasini labe zimseki kusukusela namhlanje kusiyafika umvulo okulapho ke abenelisa ukuyathatha impumela isingamaphepha ezikolweni. Abe zimseki babika njalo ukuthi abantwana abaphumelele baphumelele okwezinga laphezulu kulimhloliso bayafika isilinganiso sokuphezulu kwamathumi amane lengxenye ekhulwini i45.57%. Lesi silinganiso sengeze ngokwedlula okuhlanu ekhulwini i5.48% nxa siqathaniswa lesanyakenye esokungamathumi amane kuphela ekhulwini i40%. Kulabantwana abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amane 372,603 abalobe imihloliso ka grade 7 lonyaka. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo obona ngokudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Anthony Blinken uthi isivumelwano sokumisa ukulisena okwesikhatshana phakathi kwele Israel leqembu labebutho labesipalestina elehamas sibe lezithelo ezinhle okwamagama ngakho-ke ilizwe lakhe lilethemba lokuba sizaqhubeka. UBlinken usekwethekeleleni emhlubulweni owemiddle east namhlanje uhlanganele inkokheli yele Israel eJerusalem kanye lomongameli Mohammed Abbas wele-Palestine e-West Bank. Inkokheli yamazwe omhlaba lokhu ithumela amazwi enduduzo emulini yaseMelika ngemva kokubhubha kowake waba ngumphathintambo wobudlelwane walelo lizwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Henry Kissinger izolo eseleminyaka elikhulu 100 yokuzalwa. Kube le mibiko ephikisanayo iphume ezinkundleni zokuxhumana ezibulenjini abanye bemsola kodwa abanye njalo bemncoma ngomsebenzi wakhe. UKissinger wasebenza kulesi sikhundla phansi kwembuso yabakhokheli ababili umongameli Nixon kanye nomongameli Ford. Ele Japan lithi selicele elemelika ukuthi like lime ukuphaphisa izindiza mthinyazayo zohlelo olwe-V-22 Osprey endaweni eziphansi kwalelo lizwe ngemva kwengozi yokuwa kwenye yalezindiza mthina izolo elwandle ngentshonalanga yele Japan ebulele umuntu oyedwa. Umsebenzi wokuhlenga abanye abaqembu elikade likulindiza mthina abayisikhombisa abeJapan bathi lokhu iqhubekela phambili. Ikomiti yedale lephalamende lawele Melika ele-Congress yokusebenzelana kwamabandla wonke ezombusazwe yethule umbiko wokusola ukuhlukunyezwa kwabantu abakade betshengisela besola umbuso weChina emhlanganweni omkhulu wamazwe awe-APEC owenzelwa esigabeni ese-San Francisco khonapha eMelika. Abakade betshengisela laba bakhala ngokuthi bahlukunyezwe abanye batshayo ngabamaqembu asekela umbuso weChina. Kuthi-ke amakhulu lamakhulu abantu abuthene enzikini yedolobho le-New York eManhattan izolo kusihlwa lapho kulumathiswa amalayithi awe-Rockefeller Center Christmas Tree okuveza ukusungulwa kokuthakazelelwa kwekhefu lekhisimusi elizweni jikelele.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo i-gospel u-Isaac Shoko Matutu odabuka e-Insiza yena osethule idlala delitsha elilesihloko esithi amathalenta. Nangu exoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7.
Jehovah, what's in
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Lapho enyabe ngikhona nyawo indawo ama-CDs ngiyalengithengisa ama-CDs lama-flash then kwaba bekhatshana bangakwanisa ukubuya ku-WhatsApp ngiyabasendela nge-WhatsApp inumber ezithi zona 0774-141-158 +263-774-141-158 +263-774-141-158 yizo inumber engitholakala kuzona ku-WhatsApp kwabafuna imuvi ngiyangitshintsha khonapho ngithole yonke imuvi ngelikhona lapho sifuna sidla ku-YouTube.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli.
Basukeli ngiyabonga kakhulu ngoba futhi ukuncedisa ngendlela abafisa ngayo, hhayi ikhululeka nini ngoba iqembu ngeleni, iqembu lika-Isaac Shoko Matthew yena ohamba le-Bright Future Stage.
Bangifisela okubi empilweni yami, inkosi yami ngoba bayazi akulala sengaya khona.
Nkosi yami ngicela ungihawukele.
Amabi iminyama bayifukela kimi baba Nkosi yami.
Nkosi yami ngicela ungihawukele.
Lapana untungameli Nkomo osiphakulele uhlelo Woza Friday. Sihlangane njalo kulinye njalo uhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwabebandla eliphikisayo le-CCC elilahlelwe isicelo ebesiphanyekwe edalela le-Supreme Court ngoba lisithi asiphanyekwanga kuhle kanye lokwengezelelwa kokusebenza kwengwalo zeMazimbabwe Exemption Permits kwele-South Africa. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ebezikhokhela. olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.